So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingale kubuka njani izukandaba olamukela emphakathini wesitudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 lwezi 2019 igama lami nguKristana. Endabeni zethu lamhlanje. Imali entsha ibikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga isikhangelelwe ukutholakala emabhanga lamhlanje.
Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe nengi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba nengi imali ukumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwesikhundla sikahulumende sogatsha lwezenzakala ekhaya ebesihlala siphiwa abangamalunga ezabo.
Kuyunit akhodi leyo i-Home Affairs remain kuzapho. Izapho yiyo enza such agreement kwaba la ma-closes wona lana.
Luyaqhubekela phambili uhlelo lokuzama ukususa umongameli welemelika esihlalweni umnumzana Donald Trump, kodwa amalunga ebandla lakhe ayamsekela
ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukubusilizwe leli. Angibone ephumelela uTrump ngo-2020 even though bengamimpeachment.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imali entsha ibikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga sokuthiwa isizatholakala lamhlanje emabhanga. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi amabhanga athethe imali izolo njalo uzulu jikelele uzayifinyelela lamhlanje. Imali le $2 yelitshe le $2 le $5 ezephepha. Uzulu ubikwa ezenelisa ukuthatha imali emchineni yemali ama-ATM. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli ngenjongo yokuqeda ukusilela kwemali okuqhubekayo elizweni inengi selingelitshona endwendweni zamabhanga. UMangutsha uthi njalo uzafaka enye imali engange $1 billion emkambo wemali phakathi kwenyanga ezisithupha ezizayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Angeke ilethe ububelo kwezenotho, akula nguquko engalethwa imali ngoba iyafana layo nale kade vele ikhona. Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe nengi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba nengi imali ukumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni. So akula nguquko enhle enengi engeza ivela kuleso simo. Okukhulu ukuthi kungonakala kakhulu nxa ngabe bayiprinta isiba nengi imali kuzakhwela izinto kugcine kudula izinto kakhulu ezitolo.
Kodwa odubo lokusilela kwayo emabhanga lapha awuboni luphela yini ngoba yiyo injongo kahulumende lapha?
Injongo angasoza izuze ngokuprinta imali yona le ayilethayo. Kukhathana kakhulu kuswelakala kwemali emabhenki. Kakuqedwa yikuthi imali iyashoda eprintwayo, kuqedwa yikuthi abantu kabalathemba lokugcina imali emabhenki ihlale ilamandla ngendlela efaneleyo. Ngendlela yokuthi ilahlekelwa ngamandla imali, sekusitsho ukuthi kumele uyisebenze ngalolo suku oyithola ngakhona. Ngokuba nxa uyithole namhlanje ungalinda kusiya kusasa, isuku ingasathengi lokho ekade ingakuthenga namhlanje. Ngakho-ke lokho ukuthi bangaqeda amalayini emabhenki ngeke akwenze ngokuprinta le mali. Kusesekhatshana, kudingeka umnotho oqinileyo, kudingeka abantu bathembe amabhenki, kudingeka inguquko eziningi kakhulu.
Ukhona kahle kahle ukuze umnotho weZimbabwe uvuke ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Ngokuqala kumele kulunge ipolitiki ngokuba yiyo phela enxusa abantu abavela ngaphandle ukuzohlanyela izimali. Balanda ipolitiki ezinzileyo, ipolitiki ehlalisekileyo, ipolitiki engelambango phakathi okungaphikisenwayo ukuthi owawinayo ngubani, ofanele angene ngubani. Okwesibili, ukuthi kubuse umthetho welizwe, kuhlonishwe umthetho, kubuye njalo kuhlonishwe ilungelo lalabo abangabanikazi bempahla ukuthi ngama-property rights. Okwesithathu okudingakalayo ukuthi kuhlonishwe imithetho yomhlaba ngokuphelela kwayo ephathelene lokuhlanyelwa kwezimali, ukuthi umuntu oletha imali akwazi ukuyithatha ahambe layo nxa esefuna ukuhamba layo engavinjelwanga. Okokugcina okuqakathekileyo yikuthi sibe nemali yeZimbabwe ekwazi ukugcina amandla, to retain value ngesiNgisi, ngokuba umuntu ofaka imali namhlanje kafuna ukuthi kusasa ijike ingasathengi lutho, nxa esezuza inzuzo ingasathengi lutho, kumele ibe lamandla. Kungahlangana lezo zinto lezinye kungaba lomehluko uqalise ukuthi-ke ezomnotho zikhule, kodwa kwakhathesi kasikakubonile kodwa kwalezo zinto kusenzeka okungenza ukuthi kube le nguquko kwezomnotho.
Ibhondi belisebenza likhona kodwa lingatholakali lisezikhwameni zabo siphatheleni, ubona kusiba le nguquko yini ngalimali ezayo?
Yona imali ezayo iya njalo kubo siphathelene, ngokuba njengoba ngike ngatsho ukuthi nxa ngabe kungela nguquko emandleni emali, kungela nguquko ezintweni ezenza ukuthi imali ihlale, esingabali ukuthemba ezomnotho okuthiwa yi-confidence, nxa ngabe abantu bengayithembi imali, osomabhizinisi bengayithembi imali, kayisoze yathenga lutho, kayisoze ihlale ebhenki, iza emgwaqweni iyesetshenziswa njengalokho ibhondi belisetshenziswa, akula nguquko ezaba khona.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 eGobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama ufungise abaphathintambo abatsha abakahulumende ababalisa umnumzana Jane Van Muswere osekhokhela ugatsha lweze Information Communication Technology, Postal and Courier Services, kanye lomnumzana Daniel Garwe ozahola ugatsha olutsha olwe-National Housing and Social Amenities. Abasekeli babaphathintambo bengatsha ezehlukeneyo abafungisiweyo njalo izolo babalisa unkosikazi Marian Chombo, labo mnumzana Dingumuziphuthi, David Musabayana, Tinoda Machakaire, Clemence Chidua, lo Raymo Machingura. Kusenjalo abanye belokhu besola ukukhutshwa kukamnumzana Kane Matema kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya olwe Home Affairs, esiyisikhundla esasiphethwe yikuwephula isivumelwano se-Unity Accord esasayinwa libandla le-PF ZAPU leZanu ngomnyaka ka-1987. Sakufaka sobala ukuthi lolu gatsha luzamele luhlale luphiwa amalunga avela kubandla le-ZAPU. Owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra mnumzana Max Mkandla utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ye, baqinisile kulama clause athile ayitshengisa ukuthi kumba khomba ukuthi kuunit accord leyo iHome Affairs remains kuZaphu. Izaphu yiyo eenza such agreements kwaba lama clauses wona lana ukuthi khona iHome Affairs iyahlala ikuZaphu. Izetherapy yona liyana is just a clear indication it yona Zipra Forces. Zimbabwe National Army, ZNA. That name comes from Zanda. So, abantu abakwazi bonke khona lokho ngisho kodwa abanye abakwazi ikho khona lokho ibhedi yona liyana epolice liyana yasungulwa ngenkomo liyana so yikho lapho bathi wena hayi wena vele ubambe lapho lwani ebambela phansi so ke ngaleyo ndlela kwatshengisela ukuthi khona i-home affairs iyaziyethelela phephela khona vele kumbe iyaphela mbakayitheli kodwa isale kuzapho however ke of now of late akula unity ekhona kathesi laphana iqiniso kalikhulunye ngoba uKenny Matema lolokhu zweni lokukhemba umokhadi i-national championship yayimele ukuthi sihlale ise ikuzapho i-national championship ngokusungulwa kwayo. Okay, kathesi vele ufokusela uSimon Carr umoya khona phana noKenny Matema lokhemba akusele omunye umuntu okhona lapha akula laphana ongakuclaim ukuthi khona urepresent izaphu laphana akusela enjelini masungu ama-elders lana then just day asikuthi ngene usakhuluma ngokwezaphu lwana usehlale ukuthi akula lapha angakhona vele ntozeke kuzaphu uyafike enzini eguquleni izaphu yaphuma laphana iyaziwa ukuthi imile lapha upresident wayo lo the late Dabengu lapha kulo acting president kathi sokhona so bahamba ku-congress izaphu lesakhulunywa lapho ukuthi khona ibambane lezanini
itsho ngani ukuthi kungabe kuyizaphu yakuqala le
vele i-breakaway phela bangena laphana basebephuma abaphumayo leka so zaphu 2 zaphu 1 kumbe super zaphu izaphu abasalayo laphana abasalanga beyi-leadership basala bengabantu abaseleyo njengokuthi khona abantu bazisalele khona ngale ukuthi khona omunye nomunye sejoyinile by default ukujoyina izanu kanti kwaba nembangela ezabangela khona kukhanya kungalandeli izinqumo ezazibekiwe njengoba kathesi nje sikhuluma sezinje so khona kukhanya kungalandeli izinqumo ezazibekiwe laphana ukuthi khona hayi sizalandela lokuthi khona i-home affairs isalele okhe isezandleni zezaphu kukhona okuyimfihlo okunye singasoze siwuchaze laphana laphana okungaze ngulandeli okwenza ukuthi khona odabengwa laba nabanye bakhe befulathele ubukhokheli bukamgabe kuzana
sesikhangela zona izikhundla zonke eziqakathekileyo kubutho lakuhulumente singathi abezaphu labezipra bakhona ngokufaneleyo
of late njengoba kathesi i-army vele ikhomandwa ngu-former Zipra Cadre inanzelelwe khona laphana uzukhangela ezinye izikhundla eziningi-ningi nje vele zibanjwe kathesi yi-zipra akungananzelelwanga khona kuphela yi-vetting ezipra izipra kayivetwanga izipra kayivetwanga ungabiza kathesi yakwani i-brigade bagcwele abantu base-South Africa lapha bakhona eBotswana lapha khona apha ekhaya lapha bakhona abasebefile abangasele kuthole lutho zero so khonakhona kubuhlungu ebantwini lokhuya yikho sikubonayo ukuthi khona laphana ayizipra ke zengidele kinanzelelwe ngitsho
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra ubeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uqhubekela phambili esakha isakhiwo sokubeka isidumbo esithiwa yi-mausoleum ngesiNgisi owawumele kubekwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Leli phephandaba lithi alenelisanga ukuzwa ukuthi kanti vele manje njengoba Mugabe wabekwa kibo kozwimba usezabekwa ku-mausoleum le ezabiza inkulungwane zamadola amanengi ngubani. Iphephandaba le-South Africa ngelo uxolo iphephandaba le-Newsday lithi inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usethembise ukulolonga umthetho ozakwenza kube lula ukupha amavisa izisebenzi ezempilakahle. Lokhu kuzabangela ukuthi iningi labodokotela eseliqotshiwe nguhulumende weZimbabwe lenelise ukuthola umsebenzi lula kweleBhilitane. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi elisithumela wona ngeWhatsApp. Thank you.
Siyajabula uma sizothwa emfundini ethile ancane ekhaya usenza sibe nethemba lokubana uzoba ngcono uma kunganetha amanzi abantu bathola amanzi okuphuza esifuyo naso zincedakale utshani buhlume ngoba yibe sekunzima
linjani Studio 7 labalaleli imugabadela ncube lapha nsevoice ngike ngikhulume ngogawule lo ugawule uthi wena awuncengi ama-Americans kodwa uhola i-US dollar lelo eliyilo imali yimali lina phela yini abanikazi yini eliphethe lihola lona but utawuncengi i-America uphile ngayo kanti wena ekhanda lakho mdalo njani vele ufuna ukuthi umnankakwa ngokuthi uyakhulumela izanu but kuzokuphelela khonoko kuzokuphelela mpela kuzokuphelela because umbusweni lo uzophela abantu bahlupheka libashaya ngamabhondi kodwa lina lithola ama-US dollar kodwa uthi i-America le-Britain awuyincengi awungeke uphile ngayo uzophila ngani lizihawulela so liyophila ngani lizihluphekela abantu benkosi kathi inkani ngeyani ama-sanctions la ngoba asevulele ilizwe athagete lina kuphela abantu bezano nothi abantu bezimbabwe kuthi liyahlupheka yini liyazihawulela linabantu bezano sha
ngiyabulisa kubalaleli be-Studio 7 nabalandeli be-Studio 7 Ncube nami ngithi ngike ngiphose umbono wami umbono wami uthi noma amakhansela e-MA ZANU-PF kuthiwa awinini ayikho nje indaba yokuwina kwezanu-PF ibuqili nje kuphela kodwa-ke kungasenani ngoba kuyafana nje naye i-MDC noma iwinile kuyafana kithi abantu abaphasipasi kuyafana yibo abaphila abazivelela nesilamba sihlupheni so la ma-political parties esinawo mina ngicabanga nje basebenzela emapoketini abo thina just akusibantu sidingalwa nje uma kuvotwa kuphela ngiyabonga Ncube
awu siyajabula uma kungabe kunjalo emsakazi empeleni kumele sikukhuphe kusenhliziyweni yethu njengoba namina ngiyengatsho nje ngaphambilini ukuthi umuntu seze elanda ko-35 years esegangeni siku-exile phela lakhe so ngabe kuthiwa mhlawumbe abantu bayawavusa mehle kubonakala ukuthi kungaba le mizamo ethile engenziwa ngoba abantwana bagcwele isiganga sonke lesi bayahlupheka asazi ukuthi ingalungiswa kanjani le ndaba le uma uhamba lapha ungathi nje sekukubulawayo indlela abantwana abaningi ngakhona la mina ngiyamangala ukuthi umhlaba uyakubona lokhu orawukuboni uthule kanjani side lesi sikhathi abantu behlupheke mina ngiphuma esikoleni ngo-1977 ngesikhathi sikasmith laphayana asibhedanga lesikole ngenxa yokubaleka ngenxa yempi abantu bagcwala iganga la ethi sibuya khona ngo-1980 sesizitshele ukuthi hayi nawe kuphela uzibuse sekafikile qala okunye futhi ngabo-82 abantu babulawa yiwadwadwada into enjengale yona le documentary yabhalwa kuthiwa i-grain 1979 grain plan eyayihlose ukududula umhlobo othile yukhiphe ezweni angazi ukuthi into abantu abayibona kanjani so yindaba ukuthi le kumele ukuthi isakaze izwe umhlaba wonke ma kuyukuthi abantu kumele bezibuse kumbe bezimele or liyaqunywa lizwe phakathi liqunywe emngceleni kalo u-standard Jameson lo abanye baya ngale abanye ngale yabona omunye uma sehlala kwakho omunye sihlala kwakhe umakhelwane lizozwana-ke kodwa umakhelwane wayefuna ufake unyawo lwakhe emzini womunye umuntu yikho lapho kuliwa khona ngoba isimo sibi kakhulu ma-audio nje sinokuwabona abantwana bethu bekhala bexotshe imisebenzi bengaqhatshwa bemarginalizwa kuthiwa kwezenzani kubi kakhulu ya mina ngu-Lawrence Dube ya inhlizane buhlungu kakhulu ongaukuthi uma kungenzakala ngife abantu bakithi sebekhululekele ngajabula kakhulu ngibonge kanjalo
ninjani nonke nangise-South Africa e-Cosmos City ejobeke unengxaki ekhona mayelana ngemali lizwe lethu lasekhaya eZimbabwe sizubuhlungu kakhulu ugovernor we-Reserve Bank of Zimbabwe uyakhuluma into angakhuluma into ayenzakali into lokho ababekukhulumile akwenzakali bakhuluma last week ukuthi next week bazakhupha imali entsha i-$2 ne-$5 ezasiza kuleyo mali ebikade vele ikhona. Nanti ke idate namhlanje isifikile ukuthi imali leyo iphume, akuhambi, akuchaci. Abantu bayavuka bavukele emabhenki bethi bangathola imali njengokukhuluma kwabo, akula nix. So asazi ukuthi why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje. Why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje? Abantu badinga khona okuncane okuzimali emabhenki ukuthi basizakale, bethi bamabhenki abayitholi imali. Okay, engithi mina umuntu ongasebenziyo ovuka ezihlalele ekhaya, kumbe abanye bayalima, abanye ngababazayo ukuze bethole okuzimali khona okungabaphilisa, uzaphila ethini umuntu nxa kuyikuthi abantu abalezimali zabo baziswela ebhenki? Phela lowo umuntu olimayo, lowo olemali esebhenki, uzakhona ukubana esiza lowana, uza kuyathenga ngumbhida lowo, mbathenga amajoga, ngoba imisebenzi ichitshiyeneyo. So besikhala kuhulumende bakithi ukuthi hayi, koze kube nini bakithi isizwe saseZimbabwe sikhala, bangakholi sibona ngokuba bayadla besutha nezimuli zabo, abantu besifa ngendlala. So nxa kuyikuthi uhulumende akanaki bantu, sesicela uhulumende omkhulu onguNkulunkulu angenele alungisise isimo esikhona ekhaya, ngoba yeyi kubuhlungu lokhu okusekhaya. Ngokwamazwi ami ngiyabonga.
Lawo ke abe ngamazwi awenu balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke imlayezelo wenu ibe mfitshane, 1 minute kumbe 2 minutes. Siyabonga. Idale lePhalamende yeMelika ele House of Representatives likhangelelwe ukucubungula udaba lapho okule mizamo yokukhupha umongameli Donald Trump esikhundleni oluthiwa impeachment kuyona le iviki ngenxa yamacala awetheswayo. Umongameli Donald Trump usetshele umhlangano wokunanza ilanga lababe kubutho olwe Veterans Day eNew York izolo ukuthi kufanele uhlelo lolu lumiswe njalo kudingisiswe ngabaveza lolu daba abagoqela u-whistleblower onguye owavezayo ukuthi khona into ezazikhulunywa ngumongameli Trump ecingweni zazingelunganga. Lolu daba ukuze sizwe ukuthi kanti vele uhlelo lwe-impeachment lolu lwasuka ngaphi njalo luya ngaphi, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika.
I-constitution ye-America, the way eyalotshwa ngakhona, ilamalunga awe-government akahulumende amathathu. Kule legislature, kule judiciary, then kube le-executive lapho kulo president khona. La malungu amathathu anikezwa amandla alinganayo ukwenzela ukuthi kube lama checks and balances, kube khona okhangela elinye ilunga likahulumende ukuthi alethi umthetho. So i-legislator khona manje engingathi yiyo i-House of Representatives, ibona abalelungelo lokuthi upresidenti ma kukhona abakubona ekwenza okungaphandle kwe-constitution, kube yibona abamdonsayo bethi sondela ngapha. And ma bebona ukuthi usenze wadlulisela kulaba abathi khona no lo muntu asisamthembi njengopresident, kuvumelekile ukuthi kube yibona abathi asim-impeache lo muntu. So i-House of Representatives right now irepresentwa imajority ngama-Democrats, and siyazi ukuthi uTrump ngum-Republican, and ama-Democrats abona ukuthi lento ayenzayo ngendaba ye-Ukraine ukuthi ahold i-funding yokusupport i-Ukraine eyiyona ethenjwe yi-NATO ukuba yebhekane le-Russia, ngoba i-Russia siyazi ukuthi always kulokungazwisisani lamanye amazwe awe-NATO. And uTrump ma kubonakala ukuthi yena usesebenzisa i-power yakhe ukucindezela ilizwe leli ngoba ifuna ba-investigate or uJoe Biden omchallenger ku-election I think ama Democrats ku House of Representatives babona kufanele ukuthi bam impeach. Kodwa ukuthi bazophumelela sazi ngoba makusuka lapho kumele kuyo ku Senate, iSenate iyona ezodecide whether bayam impeach noma bam impeach. And iSenate yona ke imajority lapho ngama Republicans. So asazi ukuthi kuzozala ngomona. Kodwa I think into e right abayenza ama Democrats ngoba kulilungelo labo ukuthi uPresident mayiphambanisa bamqondisa.
Uyambona uMongameli Donald Trump ephathisa lapho ekhupha lezi ngwalo okufanele azikhuphe ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle.
Well, uzontsara ntsare but ngibona bezomdonsa noma ntsara kanjalo ngoba ekugcineni umthetho yiwona obusayo. And ama Republican okuqala siyabona lawo engathi ayam defender but kancane kancane I think evidence mayiqala ukuphuma especially ngama hearings la sezwenzakala qala ngaleli viki azoba public kuthi ukuthi ke wonke ilizwe lonke jikelele selizokuqala ukwazi iqiniso elenzakalayo lalama Republican ama defender lawo angaqala ukuthi manje angathi asekho show sizobona ke into seziqala ukuthi manje zingasahambi ngendlela efunwa nguTrump. Kodwa kwamanje basami laye abaningi bakhona bayamdefenda bathi hey lento yonke iseworks ama-Democrats azama ukumwisa from ubupresident bakhe. Kodwa I think i-evidence mayivela kucaca lasebantwini ukuthi ngempela ukhona into ayenzayo engavumelekile. Sizobona i-support iqala ukuswitcha isisiya ngakuma-Democrats nale impeachment.
Kuyikuthi kungenzakala ukuthi iphumelele loyo impeachment. Kuyini esingakubona kusenzakala?
Well, I think i-process yakhona ukuthi bangamimpeacha u-vice president ngiyozoqhubeka to the end of the term. Siyazi ukuthi next year kulokhetho luka-president oluka 2020. Even noma bengakhonanga umuimpeacher, I think masukuyo kukhetho luka-2020 i-reputation yakhe izobe isidamejekile kakhulu ngoba uzobe sibonakala njengo-president ongathembakala.
Ye, kodwa siyambona elosekelo olukhulu kulabo abamsekelayo. Ubona ingani kukhona yini okungenza usekelo lolu luchabalale?
Angiboni usekelo lalo kubase yakhe luchabalala. Kodwa uqakathekileyo ukuthi kumele sazi ukuthi even ngo-2016 ukuwina kwakhe kazanga wine i-popular vote engikuthi ukuthi wadliwa ku-popular vote ngama-votes adlula 2 million. So okuqakathekileyo la ukuthi ku-electoral college yakhona leyo ama-Democrats akwazi ukuthi labe sibabiza ama swing votes la ama-independent ama-Democrats angakhombisa bona plus abantu abasupporta i-Democratic Party bangaphuma bayovota in their large numbers okudlula abakwenza ngo-2016 ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukubusa ilizwe leli. Angibone iphumelele uTrump ngo-2020 even though bengamimpeachanga.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engumgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esedolobheni leVirginia ngapha kwelemelika. Ngoma yentombazana ecula iseSouth Africa idabuka eZimbabwe uLadi ingoma ethi yona nyama yembongolo sizali khunsela yona kumalanga alandelayo silesikhathi okwamanje ke isikhathi sesesidliwe ngumangoye olivalelisayo nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo-past 7.